lengale tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe namhla kuhlelo siloma Wiza umculi womdumo weKwaito wakobulawayo sixoxa ngengoma yakhe ephume ngoDisemba engaphansi kwesihloko esithi 21 asizweni ingoma le ngamafishane bese sixoxa loma Wiza
Ilamanga 2020 ulamanga Isi zonke zilamanga
Ngelubono 21 ingoma kaMawiza 21 Mawiza ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi mayelana ngale ngoma
u 21 ingoma yami ephume last year ngoDisemba ingoma ebengisebenza lomuyi uKelvin lapho ebesikhuluma ngokuthi sifuna ukubona u 2021 sonke siyazi ukuthi 2020 has been a hectic year so ingoma nje artist motivator sikhangelele u 2021 ukuthi u 2021 yena ube ngomnyaka ohlukene lo 2020
eish and like uKelvin akasafikanga kumnyaka ka 2021 RIP Kelvin Mawiza uyasho ukuthi belikhangelela ukumotivate abantu wonke umuntu olalela lengoma kukhona na okumela kufunde
uningi ongakufunda ngengoma leyo 2021 iCovid 19 isifundisile ukuqhakathwa kwempilo ukuthi njengabatsha uqhakathekile njalo ukuthi siappreciate ilife isifundisile njalo ukuqhakatheka ukuthi sibe sichekana njengabasakhulayo sichekana sizimuli singabangane into ebesizicabanga sibhala ingoma leyo 2021
Hayi siyakuzwa Mawiza wathi ngikubamba umlomo kancane ezulukandaba asizweni ingoma ka Mawiza u21
ulamanga izizonke zilamanga ilockdown ilamanga iCovid ilamanga 2020 ulamanga izizonke zilamanga
Ngelubono 2021 ingoma eka Mawiza Mawiza ukhangela ukwethulela uzulu ingoma ezintsha na kulomnyaka
sengisebenza i-album yami yesibili ulast number 2 last year umnyaka uqala bengikhiphe i-album yami yokuqala ulast number so siku lockdown lapho ngijoyine studio anzama ukupheka idlalade elingcono nzama ukupheka idlalade elifundisayo so ngingathi ya uzulu ekhangelele i-album kubo media
isikhathi sesesihlwe ngumangoyi gqiba ingxoxo phosela amazwi akho okucela
abafisa ukundlandela ukulalela ingoma zami ingoma zami zikhona ku iTunes zikhona ku Spotify zikhona ku Amazon la ku YouTube ama videos akhona ku Twitter it's @mawizazim ku Instagram it's @mawizazim ku Facebook @mawizazim
Silukandaba sithanda ukubonga uMawiza Wiza ngokungena kuhlelo Mr. Khuluma isikhiwa ngevernacular. Silukandaba siluqhiba lapha uhlelo lwabatsha lingakhohle ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwabatsha lwe The Connection ngolwesibili lapho sikhangela okwenzakalayo elizweni okumayelana ngokumemetheka kwegciwane leCoronavirus olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe mthwakazo muhle zimpapo muhle sohlangana ngolwesibili bye bye
Smoke house, a cafe, a hat, a place, a vista, a ticket, a shisha, calling, copelinda, la sento ben in pizza.
Awa. Awa.
Ilamanga, iCovid, ilamanga, 2020 ulamanga, isizonke zilamanga, ilockdown, ilamanga, iCovid, ilamanga, 2020 ulamanga, isizonke zilamanga, awumpintshumpintshwami, nabangena kubishani, awumpintshumpintshwami, ayimpinifishani, awumpintshumpintshwami, nabangena kubishani, awumpintshumpintshwami I'm feeling fishy. Ilamanga, iCovid, ilamanga, 2020.
2020 Ulamanga, this is on Kezilla Manga.